Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 13 Mpalakazi 2023 ngotabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Sizayifuza indaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani siphume ile parliament kube sike silonke sikhona ngase siqedile ama consultations sizawenza loZulu jikelele sizajika njalo kini silazisa ukuthi iposition ethethwe yiparty ngokuthi
inkokheli yebandla le Citizens Coalition for Change edalela phezulu le Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana loZulu ngenyathela abangalithatha ngemva kokuvinjwa ukuphatheka ukukhetho lwama-by-elections.
Ukukhula kwezomnotho lokho kasikubone kusiba loncedo ebantwini zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele belemali abavele bezuza kuZulu omnengi kuzigidigidi zabantu kasikubone ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe.
Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke okwedlula owamazwe asezansi ye-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo. ELeChina liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi, ama-ambulance ebutho, izikepe, amabhasi kanye lemihlobo etshiyeneyo emibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla Citizens Coalition for Change edalela phezulu Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana loZulu ngokumele bakwenze ngemva kokuvinjwa kwamalunga alelo bandla ukuphatheka ukukhetho lwama-by-elections. Ekhuluma lentatheli zindaba eseHarare esikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bazakwazisa intatheli zindaba nxa sebephumele sinqumo ngemva kohlelo lwabo lokuzwa imibono kaZulu ngokuthi baqhubeke besephalamende lakumakhansili na loba ukuthi bahle baphume.
Lapha njengedale elikhulu ele-CCC Citizens Coalition for Change ethiwa yi-Citizen National Assembly, sifuza ke udaba oluhlangana nelizwe lethu ikakhulu indaba yokuthi kulama records ayenziwayo angekho emthethweni, ukhitshwa ama-members ayekhethwe ngabantu kuhle kuParliament, kufakwa laba bafunwa ngumnandagwa kuma-by-elections akhona abantu bethu besaliswa ukuthi bancintise okungekho emthethweni. So sizayihluza le ndaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani siphume ile parliament kube sike silonke sikhona ngase siqedile ama consultations sizawenza loZulu jikelele sizajika njalo kini silazisa ukuthi iposition ethethwe yiparty ngokuthi okwesibili ngokuthi sithethina asingeke simelele iparliament kuphela eyokumisa indaba le lama courts izwini igqotha likhuluma lapha siza kipa njalo uhlelo olukhulu esingathi ngesilungu program of action yokuyangena ebantwini sikhuthaza abantu ukuthi sekumele sizimele sekumele sigoqe sigwinye siqine ngoba sibe lo muntu ongenandaba lathi sifuna ukuthi amalungelo ethu okuvota aphendukiswe ama constituencies lapho abantu bethu abayalisa ukuvota khona sifuna abantu besukuma bebhala ama petition besenza abakwenzayo ukuthi besenza ngokuthula kodwa bedimanda ukuthi uhulumende avumele abantu ukuthi bakhethe abakhokheli baba babafunayo hatha ababebafakele bona.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo osakhulayo oyebandla le-ZANU PF unkosazana Antonella Nare uthi ibandla le-CCC kumele liqoqeke hatshi ukupha amanye amabandla umlandu.
Into ekhona lapha ikuthi i-CCC yona njengebandla kufuze naqale iziqoqe umzini wabo beqale beziqoqe njengebandla bebekwazi ngoba masikhangele impesi zibonayo lapha ama by-elections they can say ukuthi bona izani PF yiye eyenze ukuthi bengashoti ama candidates but nxa sikukhangela sibona kuyingxabano ekhona between bona ngoba sibona kulo triple C eka sokulo Chabang simbona ngapha eceleni sibona ngapha lo Chamisa ngubudlwangu udlwangu obenzakalayo phakathi kwabo bona bodwa
bathi bona hayi sekulesinye isandla esingenileyo laphana kubandla labo abathi ngesezana uPF esenza kube lengxabano le njalo besithi amadale omthethwandaba awami ngomsebenzi okufanele ame ngawo kodwa ase senza okufunwa libandla lezano PF
sengithanda ukubisele muva njalo ngikhumbula before ama elections ka 23 August sibona ukuthi khona kuke kwaba lesikhathi ama ilunga le Triple C elihambe khona ligijima emadali ligijimisa indaba zabo sibona ama candidates abo amanye se withdrawile esekhichiwe but bagijima emadali wona lawo abathi khona wona asekela izano PF ukuphela kodwa yiwo lawo amadala abakhetha isinqumo sokuthi khona bebalalele njalo bethathe i-decision esupportayo and bawina ama-cases ankhona and now just because abasawinanga i-case ade beyigijimisa sokuyikuthi khona wona ama-courts are captured which is very wrong.
Lo ube ngunkosazana Antonella Nare osakhulayo ebandla lezano PF obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo esikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Njengozaphu sikupolitiki ukuthi siseze izinto ezimbili. Okokuqala ukulethela abantu bakithi usizwe seZimbabwe inkululeko. Okwesibili ukuthi sibe nguhulumende obufayo esingathi to attain state power ukuthi sithole amandla ukuthi sibuse sikhokhele ilizwe leZimbabwe. Ukuze sithole ukukhokhela ilizwe leZimbabwe sikuthola ngokuya kukhetho ngoba iyo indlela ekhona yokuthi uma ufuna ukuya state house uhamba ngayo kodwa inkululeko yeZimbabwe ngoba ukhetho soludlulile siyananzelela ukuthi ukhetho lolo lube khona lwehlulekile kulethela abantu bakithi inkululeko yikho sibona abantu belokhe bethunjwa behlukuluzwa ngemva kokuvotela esingathi nguhulumente abamkhethileyo ngoba siyazi ukuthi kukhona okunokuthile okwenzakeleyo impumela yokhetho yama-results ama-elections ayisazanga yaveza izifiso zabantu
pho sekusitshoni ke lokhu
ngenxa yaleso sizathu sibona ukuba khona kwe-CCC ephalamenti kungento kuyinto engenzake isize uZulu weZimbabwe ukuthi athole inkululeko ngoba uzibuse samthathela uSmith usetshontshwe izano uzano wawudla lowo zibuse wawuguguda wawuqeda sesifuna uzibuse omutsha iParliament khathesi ngendlela eyenziwe ngakhona sokwenziwa ama-recalls kwavota kwenziwa i-by-election izano sibe 2/3 majority asiboni thina njengozapho ukuthi lokho kuyinto engenza ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Lokhu sikusho ngoba ungakhangela from 2013 kuze kuyefika namhlanje izano kule 2/3 majority eParliament bathethe kunokuthi balungisise imithetho ihambisane lesisekelo lombuso we-constitution esayithola ngo-2013 bona bazame ngamandla wonke ukuthi bayithinte i-constitution bayibhale kutsha number one. Number two kube le mithetho ekhandiweyo etshengisela ukuthi vele lo mbuso okhona awulandi labantu.
Lokhu libona ngani kungasiza ngani?
Uyabona abantu bezani ngamagwana into abayesabayo bayesaba uZulu ngoba lo hulumende okhona uyakwazi ukuthi ukuba khona kwakhe kungenxa kaZulu owakhipha uhulumende kamgali esihlalweni besebenza namasosha ngalokho ke ikubona nxa kungathiwa abantu bayaprotesta kumbe bayademonstrate bayabhikisha bazabalaza bezabalaza into ethize kule mthetho okuvimbayo ukuthi kungenzakali ngoba amandla kaZulu uhulumende uyawazi. Nxa sisenza njalo sinika uhulumende isayini yokuthi lokho kokuthi sibe sisenza izinto ezikhontrolwa nguwe ukuya emakhoti amakhoti amanye angene ebusuku lizwi lindaba kade namangabhamu esithi ikhoti yangena phakathi kobusuku sesitshengisele uhulumende hayi into zakho zenza zonke asangene kizo izethi le eyenza isigebhe lembhano lesingundengunde isenza lezanu kasangene kikho okwamapholisa asekela ibandla lezanu asangeni kikho okokuthi abantu bayabotshwa bebotshela into abangazenzanga njengabo ngarivumela kojob gala labantu be-MRP abangu-9 kasangeni kikho sesingcelelana sesithi batshengisele ukuthi it is yini versus thina sokuwuqhude manikiniki khathesi.
Lo ube ngumnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa le Studio 7 ese South Africa.
The Voice of America.
Lanxa uZulu ekhala ngokonakala kwesimo somnotho elizweni, ibhange elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke ukwedlula owamazwe asemhlubulweni wezansi e-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo okugoqela oweSouth Africa, oweZambia loweMozambique. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe libhanga leli namuhla. Lanxa kunjalo leli bhanga lethu umnotho weZimbabwe uzancipha ukhule ngesilinganiso sokuthathu okulengxenye kuphela ekhulwini 3.5% ngomnyaka ozayo okuyisilinganiso njalo esivezwe nguhulumende weZimbabwe. Lonyaka iWorld Bank ithi umnotho weZimbabwe ukhule ngokune okulengxenye kuphela ekhulwini i-4.5% kodwa uhulumende uthi ukhule ngokuhlanu okulengxenye i-5.5%. I-World Bank ithi kuncipha komnotho lokho ngomnyaka ozayo kuzabangelwa yizinto ezijiyeneyo ezigoqela ukoma komkhathi okuzaletha indlala emangalisayo. Sixoxe losomabhizimusi olilunga le-TCCC umnumzana Bednico Bebe othi okukhulunywa i-World Bank akuhambelani lodubo abantu beZimbabwe ababhekane lalo.
Umbiko lo mpingamini ngumbiko osemaphepheni. Umbiko osemaphepheni ngumbiko esingathi thina abantu basebenzisa lokho abathi ngama-standards ababe bawa-collector possible from government itself. And nxa kuyukuthi ba-collector from government itself, i-growth yangkhona kuZulu jikelele ayibonakali. Kuma-companies amaningi alehlupho lokuthola ama-raw materials kanye nakuma-companies alohlupho lokuthi ama-customers are shrinking because i-disposable income yama-customers ingani iyehla kokuphela kokuphela. Kakuziseki kuhle-ke kulabo ababe bekuchazele ngaleyo ndlela. Kungasekani-ke kodwa nxa bekhuluma nge-economic growth eyokuthi-ke isivuno seZimbabwe in terms of i-agriculture besiyisivuno ekade siphakele ngo-2022 lango-2023 ngingapho sengivumelane labo ngoba yebo yesikhanyile sinye isivuno ukuthi isivuno ukuthi nxa ukhangele eminyakeni edlulayo ibiyisivuno ekade sikhanya abantu bebengathengi kakhulu-ke e-GNB kumbe ngithi bebengabe baningi kakhulu akade beholiswa i-World Food Program. Mhlawumbe kungaba lokulelo ku-government ngoba ba-collect ama-taxes. Kuma-taxes e-economic growth government taxes ziyakhwela. Kodwa-ke ngapha thina kubantu kumabhizinisi lakuZulu asikakuboni.
Ukukhula komnotho kubonakala njalo ngamankampani eqhatsha izisebenzi eziningi. Kuyenzakala yini lokho?
Hayi, ekuqhatsheni-ke ngizakutshela iqiniso ntingamili. Ekuqhatsheni eZimbabwe lapha kule economic situation ekabili kulama-formal businesses ayiwo abhadala imithelo kuhulumende. Kuma-formal businesses abhadala imithelo kuhulumende angiboni kusiba lokukhula kumbe kithi kusiba labantu abaningi abaqhatshiweyo. Kwesokusiba lalabo okuthiwa ngama-informal businesses. Ama-informal businesses kungaba lokuqhatsha thile empinqamili kodwa ngenxa kusiba lokuqhatsha kuma-informal businesses angikuboni kungaba yikukhula kwesikhwama sikahulumende ngoba ama-informal businesses amaningi kakhulu kawabhadali-ke i-tax kuhulumende.
Umnumzana Abednico Bebe ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-TCCC. Sixoxe njalo losomabhizimusi olilunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Umumo weZimbabwe uyakhanya ukuthi ukhulile akutshenanga lalo kade kuyekwa ngu-finance minister uMtuli kade kwethulwa nguMtuli ukuthi sikhwele sayakubanga elingakanani ngokuthuthuka komnotho wethu. Ngako-ke kumnyaka ozayo kumangalisa ukuthi umntu uza kwehla babankomo ngenxa yokuthi siyakhangela i-drought naleli sikhona njalo siqalisile ngoba sikhuluma sike i-drought esitshayile sili kakhulu sibuleli kakhulu njalo kuzakhanya ukuthi umnyaka ozayo asoze sibe lesivuno esihle njalo sizaphelelwa izifuyo mezi indlela umnotho wethu wehlile kakhulu. Kuyakhanya ukuthi i-drought leyi zasilethela ukwehla kakhulu komnotho ngendlela esiyikhangele ade singayikhangelelanga. Ngemva kokuthi-ke sike saphuphuka kakhulu kwezokulima kakhulu nakoko kwezokulima lokusiphakamisile kakhulu eminyakeni le emibili eyedlulileyo.
kodwa kade sesiza kwehla nxa ukuthi kade sidloud yesisichayelele phansi.
Kodwa izakhamizi etsholotsho babagawule kungaba ngaphi ezibhekane lokudula kwezinto ezibhekane lendlala njengoba lisitsho nje? Singathi siyakubona yini ukukhula komnotho okukhulunywa iWorld Bank ukuthi ukhule ukwedlula oweSouth Africa, oweZambia, loweMozambique? Bayakubona yini khonokho abantu makhaza?
Abantu makhaza babankomuka bakuboni ngoba abantu kadesi ukuthuthuka konke kusesiswini ngoba abantu bakhangelile ukuthi bathole ukudla, bathole impilo engconywana. Kungenzakala zonke izinto lezi bazivize ngamagama wonke omthuli bathi lokhu lwanokuphumela phana, kodwa abantu ngalabahlupheka abayibabaphansi ngalabakuboni khonokho kuyizinto kunye ngoba abantu bakholwa ngokubona into ebuya kibo ibancedisa ukusa kwamalanga lokuthi impilo zabo kuzithuthukise. Noma singaze senze sinje nje emgwaqo ibe njani ibe mihle, namali okuze senze ima-product amakhulu la, kodwa inkakathalekile abantu badlile yini, abantu bale misebenzi yini, abantu batholile yini okubaphilisayo kudla kwamalanga. Yiko kuqakathekile, yiwo abantu bangakubona khona ukuthi umkhonomi uthuthukile ngoba sekekwele izinga elingcono othola khona amathuba emisebenzi, amathuba okuthengisa kuhle izinto zabo, amathuba okuthola izimali zokuthi bathengi, amathuba wonke nala mathuba amele abe khona ngenxa yokuthi abantu balebona. Kodwa ungathi umkhonomi umnotho uthuthukile, abantu behlupheka benganakudla, abantu behlupheka benganalutho abalibonayo, abantu bavumelani nabo khonokho.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezano PF ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ukukhula kwezomnotho lokho kasikubone kusiba loncedo ebantwini, akukadalwa msebenzi ngokuthi ezomnotho ziyakhula. Ngakho ke zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele bele imali, abavele bezuza, abavele besezihlalweni kuzulu omnengi kumamiliyoni abantu, izigidigidi zabantu kazikuboni ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe ngoba nanku phela indlala lokhu ikhona, ubuyanga lokhu ebukhona, zonke izinsizi abazibona ngalesiya sikhathi semuva lokhu eziqhubeka zisiya phambili. Abantu akade besemsebenzini sebephumile emsebenzini, bayaxotshwa emsebenzini, iholo kalikhweli, abantu lokhu behola amabhondi angathengiyo, imali lokhu ezisilela emabhenki, into yonke nje eluhlupho lokhu ikhona lanxa kukhunywa ngokuthi ezomnotho ziyakhula.
Sisiya nje emnyakeni ka-2024 okungumnyaka wendlala, ungathi abantu beZimbabwe babhekane lobunzima obunganani?
Uhlupho abantu abazalibona ngo-2024 lukhulu kakhulu. Ungakhangela isimo sezulu, siveza kahle kamhlophe ukuthi akusoze kube lezulu elizaletha isivuno eseneleyo, izulu elizakwenza ukuthi abantu badle, abantu bakwazi ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kusho khona ukuthi ukudla okuvele sekusilela kuzasilela, kanti inkomo lapha seziphelile. Ungangena lapha ehlathini uzafica ukuthi kuyanuka, kufa inkomo, kufa donki, kufa mbuzi, kufa yonke into. Singakhohlwa ukuthi ukufa kwenkomo, ukufa kwembuzi, ukufa kwedonki, ukufa kwenotho, ngokuba inotho yabantu abaningi yakhele phezu kwezifuyo. Ngakho ke umnyaka ka-2024 uzabona abantu belahlekelwa izifuyo eziningi, belahlekelwa yimisebenzi, belahlekelwa yikwenelisa ukuhambisa abantwana esikolo, belahlekelwa yikwenelisa ukuthi kube lokudla abakupha abantwana. Ilo izabanzima okunye abangakazi abaningi bahlangane lakho.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. ELeChina liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi, ama-ambulance ebutho, izikepe, amabhasi kanye lemihlobo echiyeneyo emibhobho. Ikhasi lehofisi kamongameli Mnangagwa kunkundla e-X yayisaziwa ngokuthi yiTwitter lazise ukuthi uMnangagwa wamukele isipho lesi esivela eChina namhlanje e-Inkomo Barracks. Emkhosini lo iChina ibimelwe ngumeli wayo eZimbabwe onguye ochaze kabanzi ngobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili la. Ekhuluma emkhosini lo, uMnangagwa yena ubonge uhulumende weChina esithi ilizwe leli lingumngane oqotho weZimbabwe. Abantu beZimbabwe babuthanise inkulungwane ezingamachumi amane amarandi i-40,000 rand eyokunceda uFuture Chuma, umntwana owahlatshwa lugodo ebusweni wahlala lalo okwensuku ezinhlanu odokotela bedinga indlela zokulukhipha. Obekhokhela uhlelo lokubuthanisa loluncedo unkosazana Sizani Charity Chuma, umqondisi wenkampani yeMangakho Health and Beauty, uthi okwamanje umntwana ukhangelelwe ukuba uzabuyela emzini kakhulu logogo wakhe empandeni esabelweni seMathabeleland South, lapho azakwelatshwa khona ekliniki esesigabeni lesi. Unkosazana Chuma uthi basebenzise enye imali le ekuthengeni okwakufunakala ngesikhathi umntwana eseHarare. Uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube oStudio 7.
Umntwana has been discharged from Harare Hospital. Usendleleni njengamanje yokubuyela ekhaya kugogo ePlumtree.
Yes, ngathi ibamile kanjani.
And it looks like he's recovering, but uzobe ebuyela esibhedlela for 7 days every day. Kumele bese esibhedlela esiyabhandijwa.
Indleko yangona abantu balifakela imizandla kumbe abantu bazimela nje.
Afaka kakhulu izandla okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu kakhulu. Sidlulisa ukubonga kakhulu. As we are speaking right now, I've got a paper laphambi kwami ebonisa the imali ngendlela abantu abafake ngakhona, which is imali it was just close to maybe ngathi 40,000 kuma seyifaka ngamarendi, because kulabantu abafake imali ngama US dollar, kulabantu abafake imali ngamarendi, kulabantu abafake imali ngamapula. So abantu basizile kakhulu, okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu 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 umhlaba wonke nje, sukusele esigodini kuze kuyethi America, UK, Canada, like, you know, people they really participated on this thing. Obekade kufuneka kakhulu from day one kube ngama expenses okuthenga izinto zokuthi umntana nje eze engena ku-operation e-theater. We had to send Michelle, who is based in Harare, to run around buying all those things. And ama-cost wakho konke khona lokho esesibhedlela, it came up to 7,800, if I'm not mistaken.
So okuyalandela kuyabekumele kwenziwe njani, kuleke lihlephuna khonapho.
Since ngitsho ngithi umntwana okwamanje kuthiwa everyday kuzamele ukuthi esibhedlela, and since kungumntwana ohlala logogo lokhulu ekhaya, so what I've done is ngicele udriver wami ekhaya ukuthi ebemthatha everyday. Sikhuluma ngemakhaya norivin elokishini, uzabe driver naye everyday emusa, because we don't even have a clinic la esiphuma khona. So uma kumele umntwana ekliniki, it's kwenye village, so kumele drive emhambise every day. So imali lana izoncedisa kupetroli, kuyahlephuna khona lapho. Then uma sekumele kuma-reviews endaweni ezinyenza koBulawayo, bagibela ngayo khona lapho, leyo mali leyo incedise kakhulu ngakho konke, and ikwazile futhi lokuthi imthengele impahla. Since ube ngumntwana obekade esesikolweni, walimala esendleleni and he had to be taken to the hospital, up to today ubengenampahla. So ikube nemali enye ephumileyo yakwazisa ukuthi ithengele umntwana impahla, incedise kuma transport and everything.
Yes, ngathi umntwana vele lokho ehlala logogo ungapi kathesi?
Umntwana bazohamba bemthiya kugogo wakhe ekhaya, ugogo nokhulu.
So labazali bakhona?
Ayi, abekho abazali. Ubaba watshona, umama ngumuntu naye nje ozisebenzela layo kwele Botswana, ozihlalela layo kwaseBotswana. So uzofika emthiya umntwana kugogo, and we are not even talking of abantu okuthiwa kuthiwa ngugogo lokhulu, abantu abasasebatsha, ngabantu asebekhule kakhulu, ngabantu abakhule kakhulu. Lokhana kokuthi kuyangenelela ifamily, ifamily ezokwazi ukuthi incedise.
Ye, khuluma labantu ke ilizwi lakho lokugcina mama.
Umama azilwe ngithi ayingeke, ngithanda ukuzwela sokubonga kakhulu kubalandeli bonke abema happy ladies iMangakho, labo bonke abantu abaphathisileyo all over the world. We siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Ezof mina ngisebenze ngaze ngabanjwa ngama-cancels ebusuku lenini, ngisebenza indaba ka-feature enalena, ngidlulisa ukubonga okukhulu kakhulu. Angazi ukuthi ngingathini uma singaqhubeka sisebenzisana futhi sibambisana ngendaba ezifana laze nalezi, iZimbabwe jikelele yonke, kutsho ukuthi we'll never fail each other.
Lo ngunkosazana Sizani Charity Chuma, ongumqondisi weMangakho Health and Beauty, obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosikazi Queen Soa, umongikazi owasebenza kwelebhilithano kweminyaka engamachumi amabili lantathu 23. Uxoxa lo Gibbs Dube owestudio 7.
EZimbabwe ngile medical aid company okuthiwa iRugare Medical. iRugare Medical isivule i-renal unit koBulawayo e-town and iRugare Medical isanda kuthola i-tender yokurana isibhedlela koBulawayo.
Yeah.
Ikwengwenza.
Yeah, awusitshele ngamafutshane ukuthi kwini okwenza waqala inhlelo leli.
Mina ngokwami ngingumongikazi, ngihlale 23 years e-England. So ngokuvakatsha kwami eZimbabwe bengibona ukuthi kuwe healthy kuyasilela, ngakho ke ngase ngidecide ukuvula i-medical aid.
Yeah, i-medical aid le, yeah, i-medical aid le vele inceda obani?
Wonke umuntu. I-medical aid kayikithela izindle eZimbabwe ibinye abantu laba abalemali, abantu abasebenzayo, kodwa nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe abasebenzi. Ngakho ke sasesithi hayi, othi sivule i-medical aid ekhangelele abasebenzayo, abangasebenziyo, abathanyelayo, abaklinayo, ogogo labakhulu abale over 65, siyabathatha. Uyasebenza awusebenzi, siyakuthatha eRugare Medical.
Ye, kusebenza njani kulo?
I-insurance. Kuyafanana nje lama funeral policy. Uyabhadala ama private ayachiyana aqala from $17, the most affordable one. The most edurayo nge 120 ethatha abantu aba over 65. So uyabhadala ngenyanga. Mzwana ke imature after 3 months. Kuyanceda kakhulu ukuthi mzwana uphathekile ungela mali, uyabukwazi ukuthi ungahamba esibhedlela uzathola ukwelatshwa. Abantu abaningi basuka bekhangelele ama-funeral policy, kodwa nxa ungakadluli emhlabeni uqala ugule. Ma usugula ufuna ukuthi ugcine usuhlupha abantu, ucela izimali zokuya esibhedlela. So njengeRugare iKesawentai sibe lama-prize zethu akwanisekayo, njalo wonke umuntu ayathengeka ama-price akhona.
Ye, njengoba abantu abaningi bengasebenzi, pho imali bayithatha ngapho ukungena kuhlelo lolu?
Abantu abaningi abasebenzi, kodwa siyakwazi elizweni lakithi eZimbabwe ukuthi abantu bayazama nje, abanye bathengisa lokhu, abanye bayenza lokho okuthiyeneyo ukuthi bethole ukuphila. So kukhona oku nje kuya-afodeka, asoma-policies adulayo.
Mm-hmm.
Ungakhangela amanye ama-medical aid, amanye a-charges afike kibo 300. Thina asila efika khonapho edulayo nge-120. And yona le ye-120 nxa ukuthi siyehlulekile ukuyelatshwa eZimbabwe, uyakwanisa ukuyelatshwa e-South Africa, uyakwanisa ukuthi uyelatshwe e-India.
Ye, usithele ngamafutshane ngesibhedlela.
Isibhedlela sivula i-renal unit ekhangelele abantu ababulaya ama-kidneys. Isibhedlela, i-clinic yethu esesiyivulile. Then sisanda kuwina i-tender yokuthi sivule isibhedlela. Sikhangelele ukuthi khathesi siyasirenovate, sikhangelele ukuthi sisazivula ngo-March. Njalo sisivula sifuna ukuthi sibe yisibhedlela esesiqongweni, ngoba i-private hospital. Njengomuntu ohlale e-England for 23 years, ama-skills ami ngiwaletha back to Zimbabwe. So ngifuna ukuthi abantu bethole ukwelatshwa okusesiqongweni. Njalo ngikhathesi ngiyaxoxisana lamadokotela ase-England aqala ukubuya ngo-January ukuthi abengincedisa ukuthi ngivule isibhedlela, ukuze isibhedlela lesi sibe isibhedlela esesiqongweni. So ngiyabathembisa abantu bakoBulawayo ukuthi sukusela ngo-March kuzabe kule sibhedlela esesiqongweni.
Kwathiwa kwini ibizo lakho?
Ngihlalani kuhle Rugare Medical Hospital.
Siyabe singaphi?
Siyabe sise-Hillside.
Ye, kwini okwenza ukuthi siswaye khona ngale Hillside, ulothi swake emagogoba kumbe emagwegwe kumbe ephumula?
Yikho lapho engiwine khona i-tender, yikho lapha okulesibhedlela khona.
Silu kiba gelapa uhlelo lanamhlanje olivalelisayo ngutabakancube sithi lilale.